Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 12 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasidanisa kakhulu, kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama-elections. Sinanzelela lokuthi iZeki koBulawayo, especially abaphethe iprovince, uInnocent Ncube ukhonfemile ukuthi laye ubengakwazi lokho. So siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani.
Amapholisa koBulawayo aqale ukuvota ngudlu enkambeni yeRose Camp lamhlanje kukhetho lwepostal voting. Kuloku khona na ukukhulu ngoba abikwa ebetshelwa ukuthi avotele ibandla leZANU PF.
Asimina njengomama bengizesifisa ukomama baphakamisanele anti siphakamisa abanyomama. Iyakhala lithi ifuna omama babe phezulu. Nina bomama lizathola ukuthi lizathingena kumabhokisi lalana. Lizavotela ubani? So nithalelani? Uyini elivotayo?
Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono indubo ababhekane lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele leZANU PF aziwa ngokuthi iG40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa koBulawayo aqale ukuvota enkambeni yeRose Camp namhlanje kukhetho lepostal voting. Kuloku khona na ukukhulu kwabasesipholiseni laba amabandla ezombusazwe aphikisayo besola indlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo ngoba belungaziwa muntu. Ngitsho labo abamabandla aphikisayo bebengakwazi. Kuvika uAnastasia Ndlovu.
Amapholisa la aqale lamhlanje ekuseni ukuvota kukhetho oluqondiswa ngabe commission eyeZimbabwe Electoral Commission olwe postal vote enkambeni eye Rose Camp. Ethintwa ngodaba lokuvota kwamapholisa lamhlanje, umphathi wezokhetho eZek woBulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaze ukuba kazilutho ngokuvota okukhona njalo kaziswanga ngakho kanye lenani lamapholisa okumele avote koBulawayo.
Hayi, engikwazi ukuthi ipostal voting sokumele ibe khona but bengaziwanga ukuthi kule anything ekhona koBulawayo. Ukungaziswa ngakho mina vele I'm not part of it, so ukuthi kukhona kumba kukho I'm not part of it. I only come to be involved nxa sephenduka sesiza kuma stations.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usole indlela iZek lebandla elibusayo abaqhubha ngalo ukhetho.
Kuyasidanisa kakhulu, kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama-elections. Sinanzelela lokuthi iZeki koBulawayo, especially abaphethe iprovince, uInnocent Ncube ukhonfemile ukuthi laye ubengakwazi lokho. So siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani nxa iZeki ngekho involved.
Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa usole ukhetho lepostal voting lolu esithi laloba lusemthethweni indlela ephathwa ngalo iyethusa ngoba kunje abezeki abakoBulawayo abazilutho njalo abavotayo bavota bekhangelwe izinkokheli zabo zibatshela ukuba bavotele bani
ngendlela esibone ngayo. La ngokuzwa kwethu singakafiki lapho sinanzelele ukuthi amapholisa lawa bavota bekhanyelwe ngabakhulu babo okutshengisela sobala ukuthi hayi akukhululekanga ukuvota kwankhona. Njalo silokudana ukuthi i-process le postal voting ayizange isakhulunywa kabanzi ngayo ukuze abantu bebekwazi ukuthi ihamba njani njalo izaba khona nini.
Amabandla aphikisayo ayayisola indlela iZEC eqhuba ngakhona uhlelo lwe-postal vote bethi luqhutshwa ngudlu. Ngomthetho iZEC kumele iqhube i-postal vote sekusele amaviki amabili. Ngemva kwalokho abavote ku-postal vote amavoti abo athunyelwa kundawo zabo zokuvotela sekusele amalanga amabili ukuba ukhetho lomuntu wonke luqhutshwe njalo ayabe egcinwe eZEC engavulwanga. Phambilini iZEC ikhuphe imibiko ngalolu khetho kodwa ayicacanga ukuba izaluqhuba kanjani njalo ngawaphi amalanga. Isikhulumeli seZRP eZimbabwe uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuba uphakathi komango ngeke akhuluma ngodaba lwepostal voting. Abazoqapha ukhetho abamazwe aweEurope abequla le-EU observers labo bakubonile obekusenzakala kobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lanxa isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTloyile Silayigwana ekulandule ukuthi amapholisa akobulawayo avotile namuhla, isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba ukufakazile lokhu. UCharamba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa la avote ekhululekile njalo engabanjwa ngamandla ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabanye. Kodwa isiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Dorcas Sibanda yena uhambele ezinye iziphathamandla zalumanyano eRose Camp utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ngempela bazibonele ngawabo.
Into eyenzakala lapha yikuthi kuyavotwa but ukuvotwa okukhona kakukho emthethweni ngoba sonke siyazi ukuthi nxa kuvotwa ama-candidates kumele alethe ama-polling agents. Sakhuluma kusisekelo sombuso ukuthi ama-uniformed forces wonke avunyelwe ukuyevotela lapho abafuna khona, bavunyelwe ukuthi bayevotela kuma-ward abahlala kiwo. Nxa besenza ama-postal vote kumele sivumelane lathi sibe khona silindele lawo ma-postal vote. Kumele sonke ama-political parties bebekwazi isikhetho samapholisa sevote ama-postal vote ngalawo sinento esiyisicileyo lapha kobulawayo sisice avuliwe ama-postal vote and nxa bevota bavota phambili kweziphathamandla and bebesitshela ukuthi betshela ukuthi lifake uxaweni endaweni ethu. Angiyabona ukuthi kasikho kuvota khonokho kuthiwa yi-free and fair. Abahlala bekukhuluma ukuthi sifuna i-free and fair election, asikho free and fair.
So silubone sokuthiwa linabe libala amavoti onalawa bese liwabala ukuthi kuthiweni manje.
Bebephonga ufuna ukuthi bakhengele ukuthi amaphepha kwenziwe khonokho kungani. So sasesibala ama-envelope ukuthi mangani ukuthi abantu abasebevote khonokho kungekho emthethweni bangani. Kumele sivumelane at the end of the day ukuthi into esiyenzayo imqoka yini, iyahambelana le mithetho esiyivumeleneyo yini, wonke umuntu uyakwazi yini ukuthi kwenzakalayo.
Unkosikazi Dorcas Sibanda ngomanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
sivotele inkulu.
Abesifazana abahlala edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono indubo ababhekane lazo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshwe lamhlanje uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama bangene lomhlangano baveze ukukhathazeka ngendlela abakhangelelwa phansi ngabesilisa endabeni zombusazwe, besithi so isikhathi sokuthi labo bangene ezihlalweni bebuse ngoba kuyibo abahlangana le ndubo eziningi. Isakhamuzi seGwanda unkosazana Sicebiso Sibindi utshele abesilisa abafuna ukungena ukhetho oluzayo ukuthi kumele bathiyelwe omama ezinye izihlalo.
lapha si under women's coalition sifuna amalungelo ethu kungani lina obaba lingasho ukuthi njengoba mina ngiwe MDC tumbe ngwezani PF ngingubaba uwe ingathathi umama nimfake kulesi sikhundla ukuze akwanise ukulungisa omama akwanise ukumela so besifisa ukuthi lani linobaba libone ukuthi zona lezi sikhundlela ezifayithelayo lathi singomama siyazifuna
unkosazana Tracy Smith ozangena ukhetho lwamakhansila ezimele uthi omama kumele bavotele abanye babo ukuze inhlupho zabo ziphele.
Athi mina njengomama benginesifiso ukuthi omama baphakamisanele anti besiphakamisa abanye omama liyakhala lithi lifuna omama baphezulu anti lina bomama lizathola ukuthi lizalingena kumabhokisi lalana lizavotela obaba so likhalelani kuyini elivotayo.
Okugcizelelwe unkosazana Grace Nuku oyebandla lezaphu othi inhlupho ezikhona elizweni sazifuna ukuthi omama basukumele phezulu
ngoba nxa umuntu engathuthukanga umama engathuthukanga lesizwe asisobe sathuthuka sukumanini maZimbabwe amahle sisebenzele leli lizwe ilizwe leli kalikalunga for 38 years ezokosiyalo kuhamba asazi ukuthi kathesikanxa abantu laba lingabanika eminye iminyaka kuzagcina kuyini nanti ilizwe selifile wena mzimba womuntu wena similo sakho uzasala usungaphi nxa izinto zinje.
Ukhansilo ngumama unobukhosi malila kwathi 4 esake uthi omama kumelanga besabe ungena kwezombusazwe.
Indima yindima elulo okunye okumangalisayo singesabele khatshana yikuthi omama thina sisondele emuva kodwa ungazinikela ube ngumama weqe ube phambili. Ubaba la wagcina bekuzwisisa ekhansilini engiyo singabomama ababili kodwa ungaza kusho ukuthi omama ababili phakathi kobaba bangu-22 labo nxa bekhuluma babantu bakhuluma lokhansila nxa kungumama kodwa wayebona labo bekhuluma umuntu olingana lawo lo wabona bengamadoda.
Unkosazana Michelle Guto oye-Women's Coalition of Zimbabwe uthi lobanje inani labesifazane abancintisayo ukhetho liphansi balethemba lokuthi lizaqonga ngokuya kwesikhathi.
Sosilokudana nginani eliphansi labomama but siyaqhubekela phambili sikhankasa si-encourage omama ukuthi asisukumeni sibaningi singasaleli emuva sikhwele lathi siye phezulu sibe khona kuma-decision making processes wonke kusukisela phezulu ngaze ku-politics ngale phezulu kumbe any other public spaces funa ukuthi omama bangene.
Abanye abangene lo mhlangano ngabazancintisa ukhetho lwamakhansila lwamalungu edalele ephalamende abasuka kumacelo amabili we-MDCT abe-MRP kanye lamalungu azimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele lebandla leZANU-PF aziwa ngokuthi i-G40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzelane ndawonye lalo ukuthuthukisa ilizwe. Umnangagwa ukhulume amazwi la emhlanganweni awenze labancedisa abalwa impi yenkululeko amawokho laboratories eHarare. Bona abathembise ukuthi uzabasiza kweziphathelane lempilakahle lokunye. Kusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ugcizelele kubalandeli bakhe eChipinge namuhla ukuthi engangena embusweni uzathuthukisa umnotho welizwe. Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa nguChamisa koBulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uvumelana nalo mkhokheli wakhe.
Kuliqiniso singabantu esithenjwe ngabantu njalo silabangani abalemali emazweni athile. Into yokuqala yikulungisa inotho esingaba lenotho sokusiba lemisebenzi emasektari iBulawayo ibe yintuthu ziyathunqa njengakudala abantu bayekele ukuthengisa amatamatisi bayekele ukuthengisa ama-discard babe lemisebenzi elomkanjo. Yikho-ke uChamisa njengopresident we-MDC uthembisa abantu ukuthi inguquko ifanele njalo ayisozibuyele emuva ngaze idonki libe lempondo.
Umanyano we-MDC Alliance ubufola izolo ukhonana ngokuningi okuphathelane lokhetho. abantu balesifiso yini sokuyavota kukhanya kule ngxaka eziningi kangaka.
Ukutshengisela ethe sizama ukuveza amanga ezethu. Abantu bazimeleli ukuvota nje kusasa kodwa bafuna ukuthi indlela yokuvota ilunge. Namhlanje kobulawayo sibe lombono sahamba sayabona eRose Camp amapolisa sevota sitha izethu ngekho amabandla esithi ngama stakeholders engekho o presidential candidate ng 23 abakwazi sithe sikucungula abathi bona bavotisa amapolisa azasebenzela ngaphandle kwakobulawayo ngubani ethe supervisor ngubani ethe observer kuzalungiswa ngabadala phezulu ngibona namhlanje isigumba lezeki executive yakhe ama-commissioners ayayangeka ngoba ide sibatshela ukuthi ubutsotsi ukhona kukhanya ngani izeki libandla lezani namhlanje siyababuza ukuthi e-Rose Camp kwenziweni sokuthengisa ngani amapholisa wonke devotiswa sitha singakwazi hathi okhulunywa ngobaba uThamisa siyamlandela noma kubomvu kunjani hathi sizasipha kuhle akula kokungasihlupha.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa isikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo sexoxela ekhona le kobulawayo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abenhlanganiso elondoloza ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International sebesungule ngokusemthethweni ugwalo olumumethe abafisa kulandelwe ngabamabandla ezombusazwe ekulondolozweni kwamalungelo oluntu phansi kwesihloko esithi Breaking Away from the Past kubika uMavis Gama.
Emazini abo ngesikhathi bephawula limanifesto emkhosini owenzelwe ewoteleni yeHoliday Inn, umsekeli womqondisi weAmnesty International esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika, uNkosazana Muleya Mwananyanda, utshele inkokheli yamabandla ezombusazwe ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngalesi sikhathi sokhetho.
We have documented torture, political killings, and general political violence, especially around elections.
Sesekhe amareports amaningi akhuluma ngezokuphulwa kwelungelo loluntu hathi eZimbabwe kuphela. Sesiphatheke kwemikhankaso emayelana nokuthunjwa kwabantu kanye lokunyamalaliswa kwabantu. Umzekeliso kuyokunyamalala kuka-Itai Dzamara.
Abamabandla abakade besemkhosini lo bathi lanxa bevumelana lokumunyethwe yilolu gwalo bakhathazekile ngendaba zokungazinikeli kwenkokheli yezanu PF ukulondoloza amalungelo oluntu sikhathi sonke. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republic NAPDR umnumzana Divine Mohambi Hove ulandisa ngakuzwisisayo ngale Human Rights Manifesto.
Wokuqala kunoko kutshengisela ukuthi thina abantu beZimbabwe asikafiki kuleso sigaba sokufisa ukwenza into ezinjalo. Wesekusithi okwesibili ngesilungu bathi trust is end. Kusithi ukuthi asingeke siphonge uthembana nje mahlayana, kumele kube lezinto ezenziwayo ezizadala zitshale ukuthembakala phakathi kwabantu. Kumele abantu bekhangele benanzelele ukuthi isikhathi sesiside, abantu behlukunyezwa besala, beqilibezelwa besala, bese usinqabe sibavuma namuntu ukuthi hayi sasiyenza lezi zinto, kube nzima ukuthi sikwamukele kalula kanjalo nje.
Obona ngezokukhulumisana loZulu uZaphu umnumzana Musachke Mupanguri uthi uqakathekile ukuba abezombusazwe bachiyane lomkhuba owawusetshenziswa kudala wokwethuselana.
Sifuna ukuthi sibone ukuthi ifuture yethu ingaphambili lakusasa linjani, singethuselwa ngalawo amabandla awakudala.
Isikhulumeli kwelinye lamacele ebandla le-United African National Council elikhokelwa ngumnumzana Nesbet Mthengezanwa, umnumzana Alpheus Mapranga uthi kumele uphele umkhuba wokuhlukumeza uZulu kanye lokwephula ilungelo lakhe.
Kuyenzwe yi-Amnesty International ngiyabonga sibili ngoba kuthi kuyasivula lathi thina esikupolitics ukuthi simele sihlukane lalokhu esikade sikwenza ngemva ngalo.
Okunye kokumunyethwe yile manifesto kubalisa ukuba inkokheli yamabandla wonke yehlukane lendaba zokunyamalalisa abantu abalombono owehluke kowabo ukususwa kwabantu kundawo lapho bayabehlezi khona ngaphandle komthetho, kungekho kwenziwayo ukubadingela ezinye kanye lokuba zijeziswe zonke izephulamthetho kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla njalo elesikhundlabani elizweni. Abe-Amnesty International bathi bafuna inkokheli ezongena embusweni ngemva kwalolu khetho kube ngelandela izivumelwano zokulondoloza ilungelo loluntu, ukuzimisela ukuthuthukisa okuphathelene nezempilakahle yabesifazane namantombazane, ukubona ukuba akekho ohlukunyezwayo ngoba ekhulume umbono wakhe kanye lokuba sisuswe isigwebo sogodo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usechaze omunye wakhe wele Russia umnumzana Vladimir Putin njengomuntu ongayisiso sitha sakhe, kodwa ngakwelinye icele uthi kayisuye mngane wakhe. UTrump wethule amazwi laye buzwa zintatheli zindaba phambilini komhlangano wababili laba ngeviki ezayo. Udaba lokuvota kwamapholisa kobulawayo ngudlu namuhla uZulu laba amabandla aphikisayo bengakwazi yinto ecunule kakhulu inengi elithi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isebenza leZANU PF ukuthi baqilivezele kulolu khetho. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncubele, sikhulumele sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sfanda. Uncube usungula lingxoxo.
Into yembi kakhulu ukuthi kube khona abantu abavotayo kumbe kuphikiswana ukuthi bakhona abavotile bakhona abangavotanga. Sizakwazi ukuthi vele i-special voting labo okuhlanganisela i-postal voting lokuvota kwabantu laba bangaphandle kwelizwe abasebenzela uhulumende kuyindlela elula yokuthi kudlelezelwe ekukhetheni lapha, ngokuba kusuka kusenziwa kungelabantu abazimeleyo labamele ama-political party ukuthi babone ukuthi kwenziwa ngendlela efaneleyo ngokomthetho. Ngokwendlela yomhlaba wonke jikelele nxa kuzavotwa okunjalo kumele ama-representative ama-political parties ama-polling agents ababe khona, kumele ama-observers abe khona, kube lusuku olu-announciweyo lwazakala kusesephambilini ukuthi bayavota ngosuku lwesingaki bevotela ngaphi, kube khona abantu abakubona ukuthi kwenziwa ngendlela esemthethweni ebona ukuthi ukhetho lukhululekile.
Dokotela Sfanda, uyibona njani lindaba?
Ngibona ngani le yindaba emangalisayo kakhulu njalo ezama ukutshengisa ukuthi iDEC ikhanye ngani kayifuni ukuthi iqhubekele phambili ngokhetho luka-2018. Kukhanye ngani mhlawumbe iZANU-PF isisuke yakubona mgceki ukuthi ayisoze yaphumelela lanxa izama ubuqili kulolu khetho. Ngakho sebezimisele ukuthi benze yonke into abangayikwanisa ngaphansi kwelanga engenza ukuthi ukhetho lolu lucine lungaphumelelanga lungaya ngaphambili. Kukhanye ngani iZEC yenza njengomntwana omncane ozama ukuqala abantu ukuthi ezama ukuqala izinyosi sezele ukuthi kungabi khona osalemile. Ufanele uZulu weZimbabwe akunanzelele lokhu ukuthi kukhanye ngani into ekhona khona lapha ukuthi Zeki ayisafuni ukuqhubekela phambili ngokhetho lweZimbabwe.
Babancube nxa kuqinisekile ukuthi ngempela ama election observers ebengekho ekuvoteni kwamapolisa namuhla, lokhu kumele kwenziweni?
Kumele ivoti yabo ingabalwa, ingabalwa emhlazana kuhlanganiswa amavoti. Kumele lokho kusewucaca ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engekho emthethweni, yinto engenziwanga ngendlela ebalulekileyo esegcekeni. Indlela okwenziwa ngakhona, kumele kube khona abantu abazimeleyo abakhangela ukhetho, khona abamele ama-political parties zama-candidates. Sikutshilo lokho, kuyindlela vele okwenziwa ngakhona emthethweni. Kumele ke nxa kuyukuthi kulo bufakazi bokuthi kuvotiwe, kuvotwe kungekho abakhangele, awudingi lokuthi kuthiwe khona kusidinga ubufakazi bokuthi bebephoqelelwa ukuthi bavote ngayiphindela. Ngakade kungekho abantu ama-observers azimeleyo, kungekho ama-representatives ama-political parties, ukhetho lolo kalwenziwanga ngendlela esemthethweni. Ngakho-ke kumele kuchithwe, kuyeqaliswa phansi, kakumiswe futhi babuyele bayoqalisa phansi kukhona wonke umuntu ukuze kwenziwe ngendlela efaneleyo. Konke lokho okunye okwenziwe kwenziwe endleleni engekho emthethweni, engahambisani nendlela yomhlaba wonke yokuvota, engahambisani le ndlela thina abantu beZimbabwe esifuna kwenziwe ngakhona. Izinto azenziwe ngendlela esemthethweni, ngendlela ebalulekile ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Dokotela Sibanda, kuyini eliza kwenza ngalolu daba njengebandla le-MDC, njengomanyano we-MDC Alliance?
UPresident we-MDC, uPresident Nelson Samisa, ukhulume ilizwelo wathi nxa iZeki ingaqhubeki isenza lokho usezathatha amanyathelo athize. Enye izinto azisileyo ukuthi nxa kuyukuthi abantu bazabuya baphume ngodaba lweZeki, ukuze uzathethi nxa esetshilo ngesikhathi kuqasha ukuthi mhlawumbe abantu bazaphuma bangabuyela ezindlini bahlale emadolobheni kuze kufike isikhathi sokuthi iZeki inandlele ukuthi ukhetho luqakathekile. Asilelo kudlala ngalo bonani, iZeki idlala ngesikhathi njalo idlala ngento embi kakhulu. Ukuthula kuleli lizwe kwinto eqakathekileyo. Ukhetho lwenziwe emazweni wonke ngoba ukhetho yinto eyodwa eyazakalayo emhlabeni lapha eletha umbuso olokuthula elizweni loba yiliphi lalithi. iZeki kufanele enzele khonokho ukuthi ngeke icabangele ukuthi izani yokufanele iwine ibisenza ibisenza umathanda yezinto zonke.
Baba Ncube, akuyiqine
ye nxa kuzavota amapolisa, kuzavota amasota, njengoba sithile ukuthi yinto evumelekile ngokusemthethweni kunyela laba abantu abazabe bekhethekile ngosuku lokhetho ukuthi bayavota phambilini kokhetho, ukuze ngosuku lwakhona babe bevotisa abanye. Kumele kube khona bonke abamele amaqembu akhampeynayo, akhompithayo, ancintisanayo la makhandidethi wonke. Kwenziwe ngendlela vele ukhetho olwenziwa ngakhona ngosuku lokuvota, kube khona wonke umuntu ofanele abone ukuthi ukhetho lungolukhululekileyo. Nxa kulobufakazi bokuthi into leyo kayizange yenziwa ngaleyo ndlela, akusadingi ukuthi kuthiwe khona bebesethuselwa noma ngabethuselwanga. Akuqaliswe phansi kwenziwe into ngendlela esemthethweni, ngoba kakudlalwa izwe liyacina lobudlwangudlwangu, izinto zingahambanga kahle ngento encane enjengaleyo. Akulahlwe nje kuchithwele khatshana, kuyetshiswa lokho, kuqaliswe phansi ngendlela efaneleyo.
Kuyigqibe ngamafitshane Dokotela Sibanda.
Uzulu weZimbabwe bekufanele ukuthi ananzelele ukuthi into esesiyibona lonyaka esenziwa iZeki kayikaze yenzakala emhlabeni onke jikelele, ukuthi abantu sebezathi libalele bagijime bathi bona sebesiyavota ema-police station.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana, kasihluzeni bomama, sixoxa labesifazana abancintisa kukhetho. Kanti-ke sizakhuluma njalo ngodaba lokuvota kwamapholisa ngudlu kobulawayo lamhlanje. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapholisa akobulawayo aqale ukuvota enkambeni ye-Rose Camp kukhetho lwe-postal voting lamhlanje, okuyinto ecunule kakhulu abamabandla aphikisayo loZulu, ngoba lokhu kwenziwe kungela muntu okwaziyo. Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye babo abesifazane abazazisisa ngcono indubo zabo. Kwanele Mthokazi olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.